So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, omunye weziphathamandla zohlangothi lukahulumende olwezemfundo eGwanda setholakele efile, futhi omunye lokhu engakabonakali kulandela ukukhukhulwa kwemota yabo ngumfula. Odokotela kade bengakhalalanga umsebenzi sebebeka phansi amajekiseni ngobuningi babo. Umumo usiba mubi ngamandla ezibhedlela, njalo kuqoqwa ukufola ezitaladini ngabodokotela.
Hayi, sina esikubonayo ukuthi odokotela ngobuningi babo sebekhalala umsebenzi ngoba akunalutho esilutholile kusukela i-industrialization iqalile.
Kambe kungaba kubangelwa yini ukuthi abasekeli bebandla lezano PF baqalise ukuthi bazasekela umongameli Mnangagwa kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe?
Sokathesi yena Mnangagwa usebonja, hayi uChiyengu usefuna ukubusa, sosegijima phambili esithi amaprovinsi ami-endosi ukuthi yena abe ngupresidenti ku-2023 evalela phandle uChiwenga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Omunye weziphathamandla zohlangothi lukahulumende olwezemfundo eGwanda setholakele efile, kuthi omunye lokhu engakabonakali kulandela ukuthathwa ngumfula kwemota yabo ngomvulo ebusuku ngemva kokuna kwezulu eliningi kakhulu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Umzimba kaNkosazana Samkeliso Dlamini wabe ngu-District Education Inspector utholeza ingcithi zokubhukutsha ezinguhlangothi lwe-sub-aqua unit edamu leMenebulamba izolo ntambama, okungaba ngamakhilomitha amahlanu kusukela ebholorhweni abathethwe khona ngumfula Mamsisi ngomvulo. Obehamba lo Madlamini obona ngokusetshenziswa kwezimali kolu hlangothi lwezemfundo, uMnumzana Richard Nandoro, kakabonakali njalo amapholisa azaqhubekela phambili emdinga namhla. Kutholakale ibhulugwe lakhe ebelilesikhwama sakhe semali kanye lezithupha. Isikhwama semali sikaMadlamini okubikwa besile mali engaba zinkulungwane ezintathu zamadola sikhuthuziwe, kwatholakala kuphela izithupha lezine nje incwadi zakhe. UMnumzana Moses Banda, isagamuzi sentalale, uveze ukudana ngalingozi.
Ingozi le yenzakale kuMamsisi, a small stream othela kuPelele River kuthange ngezulu la kuthange laphana around 7:30 kusiya kuma 8.
Izakhamizi zethu lingozi ibingavikeleka nga amabholoho akulendawo alungisiwe ngokuqondileyo. UMnumzana Brighton Nare ngomunye wabalombono lo.
Amabhuloko akhona kakekanga, ibridge engase lingcono ngupelele. Ngala last time lapho salathatha ibhasi, hayi, into enginanzayo ukuthi thina ngapho ngana sikho eZimbabwe, ngani sikwelinye ilizwe, ngoba ngendlela okwenza khona amabhuloko wethu vele they are poorly made. Amanyombe since athiwa nguSmith, so vele hayi imigwaqo yakithi amabhuloko akhona apoor, hayi vele asinanzwa.
Esine isakhamuzi sentalale uNkosazana Caroline Dube uthi badabukile ngalingozi. Ugcizelele sithi kuye edinge ukuthi uhulumende alungise amabhologo afana la lam.
Hayi into le enzakele endaweni yaseNtalale kuwadi leveni. Isiziswa ubuhlungu ukulahlekelwa okukhulu. Ebese sikucela kuhulumende bese sicela uncedo lokuthi asincedise kakhulu ebridgini asilungisele sibili umgwaqo ngoba ibridge lakhona livele liphansi njalo ngumfula omncane ongakhangelekanga ukuthi ungayenza ingozi kodwa usudale ingozi ebuhlungu.
Ukansila weNtalale umnumzana Costa Ndlovu uthi bathintekile ngalengozi njengezakhamizi eNtalale ngoba belahlekelwe kakhulu ezikolo.
Sisebenze labo ezikolo, ezikolo sisebenze labo kuhle kakhulu. I remember one time last year but once sike saba le problem esikolo sethu seNtalale. We seek the advice from kubo bonke, both of them. Ngabantu abasiphathisa kakhulu futhi ngendlela enhlele ukuzwisisa. Awusali uthandabuza nxa ekucebiseni nxa akade besicebisa khona.
Imbongo Ncindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi seNtalale njalo esebenzelane labe Traffic Safety Council ukhuthaza abatshayeli bezimota ukuthi batshayele ngonanzelelo ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngiyake ngikhulume kakhulu ukuthi abantu bangagijimi kakhulu, bangajahi. Isikhathi sezulu kakhulu nxa kubayima kumbe kuphazima, lamalayiti kalayiti kahle amanzi. Amanzi kufanele kuphansi ilayiti lechaye ngangangale. So kumele wonke lapho okwazi ukuthi nxa kulesifula ba-slow it down, bahambe kahle, bawuhloniphe umgwaqo ngoba kithi siphelele emgwaqweni.
Unobhala ugatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisani Thabela ngomunye wesiphathamandla zikahulumende ebezikhona eNtalale. Ngimele iStudio 7 ngiseNtalale ngu-Albert Ncube.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi sebeqoqa ukufola betshengisela kulezi zibhedlela ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zabo ngesikhathi bexhasana labanye babo kade bengakhalalanga umsebenzi. Abazi ngokwenzakalayo bathi odokotela laba bazaqala ngokutshengisela isibhedlela sempilo koBulawayo lamhlanje. Andubana batshengisele kwezinye izibhedlela begcizelela izikhalazo zabo zokuthi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika. Njalo uhulumende kumele athenge imithi yokwelapha izigulane lokunye okokusebenzisa okungasatholakali ezibhedlela eziningi zelizwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Anele Bebe utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela kulamalungiselelo awukufola kwabodokotela lamhlanje.
Ngike ngenza nje indaba zokuthi odokotela bafungenza amademo nje mayelana nge-ongoing industrial action ezibhedlela ezitsheneleyo etsheneyo ukuthi sikhathi bani ilanga liphi. Yinto elokho esadiskhazwa ngabantu but yinto esizenzakala ingxa emalangeni kusasa kumbe phambi kwakusasa.
Lokhu kwehluke ngani nokutshengisela lokho kuvele kusenziwa ngodokotela?
Into eyenzakalayo ukuthi odokotela batshiya umsebenzi saka 1 December bebekhangelela ukuthi laba abanamandla bengangenela incediswe lapho abancedisa khona ukuthi abantu bethole usizo olufanekeleyo ngesikhathi esifaneleyo. Manje sikubonayo ukuthi akunalotho osolwenzakeleyo. Odokotela bakhulumile ukuthi izinto ezihlupha yilezo nalezo but akula into esenzakeleyo so far ukuthi incedise ezintweni lezo. Because sikubona sebeplana izinto ezinjalo ezinjengama-demonstration ukuthi bekhulume labantu bonke nje elizweni ukuthi bezwe imeseji yangkhona ukuthi izinto azimanga kuhle ezibhedlela.
Kungani uhulumende elokhu esithi odokotela kanye laye sebevumelene? Bengabe bekhona phakathi kwenu abavumelana lohulumende?
Hayi, thina esikubonayo ukuthi odokotela ngokuningi wawo sebekhalala umsebenzi ngoba akunalutho esilutholile kusukela i-industrial action iqalisa. Ukuthi odokotela bamile okwamalanga ayi-12 akunalutho osokuyenziwe uku-addressa i-situation So ngokuningi babo lokho bengena khathesi wachaza kungama-central hospital but ama-DC lama-provincial hospital awo asejoyinile. So izinto lokho zibonakala siya phambili.
Izibhedlela kathesi umumo usunjani, bakhona abancedisayo yini izigulane?
Umumo wezibhedlela okwamanje awumanga iliqiniso ngoba abantu abaningi okumele bethole usizo lwabo abaluthole ngodokotela babo. Abantu abancedisekayo kathesi ngabantu ababuya begula kakhulu nje babasuka bencedise ngabanye odokotela. But odokotela laba sebefele nabo sebetshengisele ukuthi labo sebefuna ukukhalala umsebenzi ngoba amaphilisi akula, amagloves okugqoka akula. So babona sebethwele nzima ngomsebenzi lawo simnengi kakhulu. So labo sebetshengisele ukuthi sebele intention ukuthi labo bekhala leyo msebenzi.
Sikhuluma nje kuyini elikumeleleyo kuhulumende njalo libona ingani kuzayenzakala nini?
Esikumelele kuhulumende ukuthi abuye sikhulumelane ukuthi izinto ezingancedakala ngokuphangisa yiziphi, especially indaba zamaphilisi lezi nendaba zokuphila kuhle kwadokotela. Izinto esikufanele okuthiwa yi-doctors welfare and patient care, ama-working conditions. So izinto ezicathekileyo kumele zikhangele ngokuphangisa ukuthi izinto zihambe kusezibhedlela. Sukela siqalisa i-industrial action sala simelele uhulumende kakasitshele ukuthi sizahlangana nini futhi sibe ne-meeting, but esikutholileyo akula amaphilisi, lokho engatholakali. Odokotela lokho bekhohlakele ukuthi baphila njani njalo bahlala endaweni ezinjani.
Alo-ke ngudokotela Mthabisi Anele Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amalunga ebandla lezanu PF aseqalisile ukubuthana esikolo semzingwane esigodini phambilini komhlangano waleli bandla owenziwa kanye ngomnyaka iNational Conference. Inhlangothi zaleli bandla ezitshiyeneyo sezibethe umongameli Emmerson Mnangagwa njengelunga elizamela leli bandla kukhetho oluzayo. Abacothoza umbuso wezanu PF bathi ukumemezela kwezabelo zaleli bandla elezanu PF ukuthi uMnangagwa abe nguye ozancintisa emelele libandla ukhetho luka 2023 kuveza sobala ukuthi kulokulwisana phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Vathi akula sizathu sokuthi abasekeli bezanu PF bakhulume ngokhetho luka 2013 kathesi khona ilizwe lisanda phuma kolunye ukhetho ngaphandle kokuthi kube lokulwisana kunkokheli yebandla. Lokhu ngokunye okuvamile kakhulu ngesikhathi zikaMnumzana Robert Mugabe esalwisana loMnangagwa kanye lonkosikazi Joyce Mujuru. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi uMnangagwa ubilisana lo vice president wakhe uChiwenga kusejwayelekile ukuthi baba lesivumelano bebabili ukuthi uMnangagwa uzakusa okwe-one term and then bebe sechiyela uChiwenga. So kathesi yena uMnangagwa usebona ukuthi hayi uChiwenga usefuna ukubusa, so segijima phambili esithi amaprovinsi ami-endosi ukuthi yena abe ngupresident ku-2023 evalela phandle uChiwenga. Lokhu nje kusithengisa ukuthi ZANU-PF kayilandi lelizwe ibhizi ngokubabaza ukuthi obusayo ngubani, odlayo, ofuthayo ngubani. So lokhu fana nalokho kwakusenzakala uMgabe esasakhona esise ngupresident. Babebhizi begijimisana ngezokuthi upresident wethu uMgabe come 2023, come 2018, bengalandi lokuthi ilizwe liyaphi kumbe ilizwe liyahamba phambili kumbe liye emuva. Lokhu nje kusitshengisa egcekeni ukuthi ukuba nethemba elizwe ephathini okuthiwa yiZANU-PF nje yikuzikhohlisa ngoba asiyindawo njalo akusizi lutho. So iproblem ekhona lapha yikuthi uMnangagwa noChiwenga bayalisana kwabo bedlala bephansi kwamanzi.
Uyibona iphela njani ke leyo eka mnanga kwalochiwenga iyo zalankomona?
Lapha nje kuzabonakala ukuthi olamandla ngubani, ngoba uchiya kuwenga siyakwazi ukuthi kakhiphanga iuniform yokuba ngumsotsha egqoka isuti eyikhiphela mahhala. Yena uzimisele ukuthi azobusa leli lizwe kungaze kube kuchitheka igazi kumbe kungasoze kwenzakala njani. So kuzacina kuliwa, njalo sizabona ukuthi okhontrolayo amasotsha ngubani, ngoba phakathi kwabo bobabili kulo one othembayo ibacking yamasotsha. So ikhule abayiqalisayo beyenza bekhipha umgazi, ibuza kuba futhi naye ithiwe nale eza khipha omunye wabo ukuthi omunye abuse.
Kungenzakala nini lokho Nyoni? Into ethusayo leyo nxa kungenzeka mpela ngendlela okhuluma ngayo.
Umnyaka lo esesiwungena kuwo 2019 angiwuboni nje ngombono wami uzophela izinto zikahle, ngoba singakhanyela kathesi umnanga gwawubhizi ethathela amandla uChiwenga emvalela indawo ngaphi ngaphi konke kwathini thini, njalo emphusha ukuthi Chiwenga adeclare phambili kwabantu ukuthi upresident nje umnangakho. Lokhu kutshengisa ukuthi yeyo uyavuma ukukwenza lokhu, but phakathi ehliziyeni inhliziyo yakhe iyabifitha esithi hayi nami ngifuna ukubusa. So ifuture yethu ku-2019 vele yayikakhanyi kakuhle ukuthi ilizwe lethu lizabe limi kanjani, ngoba ngibona nje indaba zamasosha zizongenelela futhi phakathi, ngoba kathesi sebeqalisile ukufuna ukukholisa amasosha ngama-US dollars ukuzama ukuwathenga, njalo ukuthi i-loyalty yamasosha esayidini likahulumende esayidini likamnangagwa isuke ngapha kuChiwenga. Sikhuluma nje okathesi amasosha wonke amakhulu lawa alama-promotion lalaba oma-boss bavele kade bephiwa i-half salary yabo ingama-US, i-half salary yabo ingama-RTGS. Yilaba opitinini abaphansi akade belethe bephiwa ama-RTGS. So uhulumende ubebhizi nje ethenga imali zonke ama-US ku-black market ukwenzela ukuthi ayelelise ukuholisa amasosha akhe wonke nge-US currency.
Alo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokuxoxisana lebandla leZanu PF ngalolu daba yehlule. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulomunye ujaha obesenza izifundo zikaform 3 otholakale ebhubhile elamanxeba okugwazwa duzane lesikolo seNketa High School. Isidumbu sikaPritchard Ndlovu sibikwa sitholakele ngolwesibili. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi esandafika elizweni evela ukuyakwelatshwa kwele Singapore, owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uselubhekise elizweni elingaqanjwanga elise-Asia. Okwamanje ke balaleli ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7. Liyazi lani lingasithumela ke imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane. Inombolo zethu zithi 001-202-56. Ngiyaphinda njalo +1-202-465-0318.
Nayo Walter Rabelang Ndlovu ndana ePretoria eJohannesburg eSouth Africa. Hey mina lithi simo sengishayela impela ngizobe ngisezibaba emhlanu noJesh. Bathi kimi ayihambanga kahle, cha izobe ingekho mnandi ngoba into azihlangana kahle, into zomile.
Sanibonani kuStudio 7, siyalibonga kakhulu ngendaba zenu elisinika zona. Mina ngikhuluma ngobigameni Ndlovu. Ngikhuluma nje nilalele ukuthi lo muntu oqoqa ezenhlangano wezanu PF eSkotini uthini. Ukhuluma ngenyama nje, abakithi kambe shuwa ukuthi abantu sebeqalisile ukukhampena nasho abamasupporters ezanu ngokuthengwa ngenyama, nikwinkomo, nikwisikophela, nikwe kumbe iZambia, insaro siyasibona abadala sebebe mbethe. Engazi ukuthi uyalaledleni kodwa mbethe insaro. Shem, kulusize kakhulu. Ngabe bona bezanu PF njengokutsho kababa u-Obed professor ukuthi abala bangane abanike imali kabantu bababoleke imali basebenzise yona then bayigenerate babanike imali yabo le interest bona bayazi ukubancedisa nxa usuyadliwa kuphela sezolo ukuthi abalandeli babona ukuthi ha kuright ngoba bayabesuthu kwelangelilodwa yasutha ngelangelilodwa ngomnyaka uhluliye fourth after 5 years osunikwe isikhophelo eZimbabwe yethu bakithi ifuna ukuncediswa siyadubeka amabhondi ngathenge lutho ngapho ibhondi langikhona litholwa hhayi asizameni something abantu bezimbabwe sike sikhohlwe ukudla kuphela otezanika ukudla awuso siyana elifidwayo asisidingeleni ukudla seke lokusupportela iphathi ukuthi ngobe sinika ukudla mani
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp siyalifaka-ke emoyeni inombolo zethu ngu-plus 1-202-465-0318 ngiyaphinda njalo inombolo plus 1-202-465-0318 okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhloko kahulumende weleBhilitane unkosikazi Theresa May usinde kukhetho olwenziwe izolo olokuthi uyathembeka na ukuthi aqhubeke ebusa kulandela uhlelo lwakhe lokususa eleBhilitane kumanyano we-European Union nohlelo lolu oluthiwa yi-Brexit. Amankampani awe-insurance awedolobho leCalifornia ngapha kwelemelika athi imali ezabhadalwa kulandela ukuqhamuka komlilo owavutha okwamalanga amaningi ngenyanga edluleyo wachiya indawo enkulu kakhulu ichile isifika kumabhiliyoni phose alithumi i-10 billion. Inhlelo zikahulumende welemelika ezibalisa amahofisi lezakhiwo ezivakatshelwa nguZulu ovela kundawana ezijiyeneyo zelizwe lezomhlaba zilakho ukuvalwa kumalanga angaphansi kwamachumi alandelayo nxa kungavunyalwe nanga ukwabela imali yokwakha umduli ozavala umngcele welizwe leli leMexico. Sikhathi sonke nxa umnyaka ususiyaphela idale leSenate leleHouse ayavumelana kunhlelo ezimele zibhadalelwe nguhulumende kuluhlu lwendleko zakhe i-budget. Kodwa kumele kuqale kuvunyelwane phakathi kwamabandla athi elama-Democrats eliphikisayo lelama-Republicans elibusayo okwamanje. Nxa amabandla la engavumelananga isikhathi esabelwa imali yomnyaka odluleyo singafika kungavunyelwananga, uhulumende uyavalwa kuze kube lesivumelwano. Izisebenzi zikahulumende ziyaba zingayi emsebenzini. NgoLwesithathu, uMongameli Donald Trump unxuse inkokheli yebandla lama-Democrats, usomlomo weSenate unkosikazi Nancy Pelosi, lesikhulumeli sedale le-The House umnumzana Chuck Schumer ukuthi bakhulumisane ngalolu daba. Lanxa lomhlangano bungamelanga wenziwe kule ntatheli izindaba, uMongameli Trump ubikwa ezibizile wazinxusa ukuthi ziye emahofisini akhe lapho kade kulomhlangano lo. Kube lokuphoselana aqatha uTrump esithi yena nxa umduli awuthembisa abasekeli bakhe phambilini kokhetho ungakhiwanga kasoze asayine isivumelwano okuzenza ukuthi uhulumende avalwe.
Anything you want to call, I will shut down the government.
Okay, absolutely. Fair enough.
And I am proud, and I'll tell you what, I am proud to shut down the government for border security.
UTrump uthi yena konke elingakutsho angilandaba, ngiyaziqhenya ukuvala uhulumende ngenxa yokuthi ngifuna ukuvikela ilizwe. UPelosi loShuma labo bembe phansi bathi umduli abasoze bawuvumele ukuthi wakhiwe ngoba uyikudlalisa imali. Ekhona amanye amacebo angavimba ukuthi abantu bengangeni okungekho emthethweni elizweni leMelika bevela eMexico.
We have to have an evidence-based conversation about what does work, what money has been spent, and how effective it is. This isn't about, this is about the security of our country.
Can't because I need, Nancy, I need 10 votes from...
UPelosi uthi kumele sibe kwazi okungasiza umngcele sibe lobufakazi ukuthi kufunakala yonke imali leyo yokwakha umduli kumbe kukhona esingakwenza. Ngemva komhlangano lo isikhulumeli sebandla lama Republicans umnumzana Paul Ryan uthe kuyamangalisa ukuzwa ukuthi bandla lama Democrats lona elisanda kuba lamalunga amaningi edale kulandela ukhetho olwenziweyo ngenyanga edluleyo kulama Republicans alifuni kuvikela ilizwe emngceleni.
The idea that the minority or the incoming House majority would be against border security is ridiculous. It's preposterous. We want border security, but as you know, it takes 60 votes for any of these bills to pass the Senate.
Kodwa uShuma uthi kuyamangalisa ukuthi kulomungameli ongazichaya isifuba ngokuthi uhulumende uvaliwe.
No president should ever say he would be proud to shut the government down.
No matter who precipitates the government shutdown, the American people don't like.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthola isisombululo kudaba lokuvalwa kukahulumende kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo.
Alo ke ngumhlabeleli olodumo kakhulu eJamaica uButju Banton oze wakhululwa ejele kuyona le iviki kwelemelika ngemva kweminyaka emihlanu. UButju udume kakhulu kwelemelika la kwamanye amazwe lapha eMelika usebambisane wahlabela labanye abahlabeleli abafana lo Busta Rhymes, uTrey Songz, Fat Joe labanye abantwana bakamuyi uBob Marley. Ye sizwile ke ingoma yakhe ethiwa It's Not an Easy Road. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Odokotela kade bengakhalalanga umsebenzi sebebeke phansi izikhali ngobunengi babo. Umumo usiba mubi ngamandla ezibhedlela. Kambe kubangelwa yini ukuthi abasekeli bebandla lezano PF beqalise ukuthi bazasekela umongameli Mnangagwa kukhetho olusale minyaka emihlanu ukuthi lwenziwe? Sizwile njalo ukubana kulesidumbu esitholakeleyo ngemva kokukhukhulwa kwemota lizulu eline kakhulu eGwanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.